Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mtwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 24 kuNkwenkwezi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
bayebefuna ukuthi babone ukuthi kuminyaka emithathu emihlanu elandelayo i-economy izabe imi njani. Bafuna ukubona iminyaka emihlanu kumbe elithumi ukwedlula lapo.
Kulequla leMelika eliseZimbabwe elilande ukuzehlola amalungiselelo okhetho kanye lomumo ukuthi ulungele ezamabhizimusi na.
Impact kulokuthi ekholise uyajustifya kumbe zama ukuzidefenda ukuthi hhayi abantu abayenze njalo asebebanjwe MTC bengathunywanga MTC. Kodwa-ke ukusuzibuza ukuthi umuntu ongasomuntu e-MTC uyavevele emthethiselani uDokozani Khulu.
Umkhokheli welinye lamacele e-MDCT umnumzana Nelson Chamisa usola abasekeli bebandla lakhe abathuke unkosazana Thokozani Khube besithi ulikhikhitha. Ikolishi leJoshua Nkomo Polytechnic selazise abafundi abalezikwelete ukuthi kabayi kuvunyelwa ukubhala imihloliso yokugqiba izifundo zabo nxa bengabhadalanga. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iqula leMelika elifike eZimbabwe kuliviki njalo elihlangane lezi phathamandla zikahulumende izolo lizaqhubeka lihlangana labantu abavela kunhlangothi ezijiyeneyo namuhla abagoqela abamabandla aphikisayo kanye labenhlanganiso ezizimeleyo. Iqula leli lilande ukuzehlola ukuthi amalungiselelo okhetho aqhutshwa kuhle na njalo lizacwayisisa ukuthi umumo oseZimbabwe uwalungele na amabhizimusi. Abakhokhela iqula leli bagoqela abake baba ngabameli beMelika eZimbabwe umnumzana Bruce Wharton lo mnumzana William Mark Bellamy. Kula maqula kweleMelika athile agoqela elamalunga edale lePhalamende aseke ethekelela eZimbabwe kulandela ukugenqulwa kombuso kamnumzana Robert Mugabe libutho nyakenye. Sixoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera ngohambo lwequla leli.
Umona njengana badinga ukuthi babe wazi ukuthi xa ubaba uMnangagwa esithi sesile new dispensation kutshoni, njalo ubaba uBruce Wharton uzabancedisa ukuthi babe wazi ukuthi bekunjani lapha eZimbabwe isikhathi sikababa uMgabe, njalo ungaba njani kusikhathi lesi esikababa uMnangagwa. So imihlangano yabo ngibona njengana bafuna ukubekwazi ukuthi bangaba nethemba yini ukuthi bangafaka izimali zabo lapha eZimbabwe njengoba sibona njengani ababhizinisi si-uprise. Njalo siyakwazi ukuthi i-Barclays Bank yaseBhilitane iye yafaka imali. Lawa wayefuna ubona ukuthi nxa abangane bayo befaka imali lapha utshoni ku-economy yaseZimbabwe.
Ngomumo okhona elizweni ubona besuthiseka yini ukuthi impela izinto zihamba kakuhle?
Angiboni ukuthi bazakhangela owenzakala lamhla kumbe owenzakele izolo kumbe ozenzakala kusasa kumbe phambi kwakusasa. Baye befuna ukuthi babone ukuthi kuminyaka emithathu emihlanu elandelayo i-economy izabe imi njani. So yindlela yabo ukuthi babone ukuthi nxa bekhuluma nabasiphathi intambo abanye abaku-opposition nabosomabhizinisi babona njani i-economy kuminyaka emithathu kumbe emihlanu elandelayo. Angibona ukuthi bakhengela owalamhla kumbe owayizolo kumbe owaphambi kwakusasa. Bafuna ukubona iminyaka emihlanu kumbe elithumi ukwedlula lawo.
Ubona abantu beMelika ngabantu abalembali yini yokudlelana leZimbabwe ngokugxilileyo kwezamabhizimusi?
Balaya sibili sinamabhizimusi aseMelika amaningi kakhulu, okuhlanganisela iCoca-Cola namanye amabhizimusi amaningi kakhulu. Ngoba xa ubona bebuya lapha baye befuna ukuthi babekwazi ukuthi izimali zabo zisafe yini lapha eZimbabwe, zigcinakele yini lapha eZimbabwe, ngeke bancindezele lo yini xa befuna ukuthi bafake izimali zabo. So nxa ngikhangele ngibona njengani ngabantu ababuya ukuzobona ukuthi izimali zamabhizinisi e-America zisefini lapha eZimbabwe. So e-America leZimbabwe banobudlelwano obuningi obukhulu kakhulu nxa sikhangela ezamabhizinisi. Lapha eZimbabwe siyakubona ukuthi e-America bayakhi embasi khathesi lama-premises amaningi amankulu kakhulu lapha eZimbabwe. So balethembele ukuthi into izaba kuhle.
Umnumzana Masimba kuchera uhlaziya ezenotho. Umkhokheli welinye lamacele eMDCT umnumzana Nelson Chamisa sesole kakhulu abasekeli bebandla lakhe abahlambaze unkosazana Thokozani Khuphe besithi ulikikitha. Abasekeli bakaChamisa laba bathuke uMakhuphe ngolwesibili phambi komthethwandaba waphezulu eHarare, lapho obekuthethwa khona udaba lokubangisana ibandla phakathi kukaChamisa loMakhuphe. Embikwena wethu leizolo umnumzana Chamisa uthe uzabajezisa kabuhlungu abaphatheke kuhlazo leli bengatholakala. Sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
I think uChamisa yokuthi ngesilungu is too little too late, because in fact kulokuthi exolise uyajustify kumbe zama ukuzidefenda ukuthi abantu abanje njalo asebe MTC bebengathunywanga MTC. Kodwa ke ubusuzibuza ukuthi umuntu ongasomuntu MTC uyavele emthethiselana uDokozani Khuphe ukuthi kathi bona abantu MTC bakuthatha ngathi ukuthi nxa umuntu selingazavumelani selithiyana ngembono ubusumthethisa, ngoba ngithi bathi bayi-movement for democratic change, meaning bamele bebekwazi ukuthi umuntu lelungelo lokuthi esupporte lokhu akufuna ukusupport. So nxa ukuthi uDokozani Khuphe usedecide ukuthi ebe le-party yakhe, lilungelo lakhe, abamekele. So mbona ngani kuningi okuyinto okuncanencane okutshona kusenziwa ngabantu abe-MTC abaphose behambelane le nto zenezo esitshona sithi asizithandi, ngoba babehave exactly ngendlela abantu bezanu ababehave ngayo from 1980 up to now. Ababe-intolerant, bengafuni abanye abantu bebe leminye imibono ekutshiyene. But akumangalisi nxa kusenziwa ngabantu be-MTC thing okuzananzelela ukuthi kona ngo-2005 uWelshman ephuma kwe-MTC TSA nebandla lakhe, kwathiwa khona ngumthengisi, umuntu wama-CIO owayesangu-chairman we-MTC ngesikhathi sena sowasishiyayo, owawuthiwa ngu-Isaac Matongo, ekhulume e-White City ngo-2008 ngesikhathi njana. Wathi khona ama-supporters kaWelshman wathi ngamadzakudzaku. So bavele bangani nje abantu bakhona bale-intolerance enyangazisi ukuthi bayithatha nga.
Uthi uChamisa abazabonakala ukuthi yibo abenza ihlazo leli bazajeziswa kabuhlungu. Uyakukholwa lokho?
Nxa kukuthi serious phakathi kwamapikisha abantu bona labana babethethisa uDokozani Khuphe kulonkazana othiwa ngujohane ozabemela ibandla le-MTC eHarare khonangale onguye okhiphe uJesse Majome ukhona empikisheni naye ethethisa uDokozani Khuphe ngamxoshe ephathini kunemsuspende njengobe sithi bazageziswa ngoba amapikisha asephumile kuyakhanya ukuthi wayekhona. So mbona ngani sometimes nxa abantu bebhala izitatiment lezi babengananzeleli babantu bale-information. So nxa besethe abazabonakala bazajeziswa lele ukuthi sibone ukuthi bazamenzani lo omunye unkazana omela i-MTC. Ene kamangalisa ukuthi umuntu ongumama omela ukuthi ngawe uyahlonipha omunye umama ozagijimela ukuyadithisa omunye umama kodwa efuna ukuba ngelilunga le-parliament. So sizamelela ke sibonteni uChamisa uzamthezisa yini lo sisi.
Uzakhumbula Ndebele ukubana uMakhuphe wake wathaywa njalo emfeni kababuTswangirayi. UChamisa wathi bazathatha amanyathelo, kodwa ngokwazi kwethu akekho owaxotshwayo kulelo bandla. ngesehlakalo leso sesingabona yini kathesi guqula izenzo lapha ethatha amanyathelo aqinileyo njengokutsho kwakhe.
I think very statement leso sikhiphele nje ukuthi abantu bese bekhuluma ngakho, abantu abaningi bamsolile, so that's time ukuthi ethakise abantu. So anyone ocabanga ukuthi uJamisa uzathatha amanyathelo yabe edlalela akunanto ezenzakala, uyapolitika nje statement leso.
Umnumzana Zenzele Ndebele yingcwethi kwezombusazwe. Abaphikisana lombuso wezanu PF bathi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele axotshe umsekeli kamphathi Ntambo wezemali umnumzana Terence Mokope phezu kwamazwi yakhe awukuthi amasotsha kasoze avumele umnumzana Nelson Chamisa ethatha intambo zombuso alubana ethe wanqoba kukhetho. Lanxa ekulandula lokhu uMkhupe ubikwa ethule amazwi la emhlanganweni awenze labasekeli bezanu PF eHarare ngomvulo. Ibandla lezanu PF lalo lichotoze uMkhupe lisithi amazwi akhe akalaqiniso njalo aphehla ingxabano elizweni. Sixoxele okhankasela ukulondolozwa kwamalungelo kaZulu umnumzana Charles Nyoni.
Udava lolu kumele silubhekisise kakuhle ngoba singaphonga ukuthi uMnangagwa akaxotshe uMkhupe nje. Engakwenza lokhu engamxotsha sibili, kodwa nje uMkhupe into ayikhulumileyo leyo kumele siyikhangelisise ukuthi liqiniso leli yiyo kanye isinqumo sezano PF kanye loMnangagwa le nohulumende wakhe ukuthi kabazimiselanga nje ukuthi bachiye loba uChamisa angaze awine ukuthi abuse leli lizwe. So into le yinto eserious yokuthi thina abatela bezibabu kumele siyikhangelisise sibili, siphatheke kuyo ngoba singabe lokhu esimelele ukuthi uMnangagwa uza kuthini kumbuza phendula sithi thina yihle esizaba loduku amasotsha esesala ukuthi abantwana bezimbabu lokhu abakuvoteleyo kwenzakali. So indaba le yindaba eserious ngoba kahlanye lowo muntu lo, umuntu lo ukhuluma nje iposition ezano PF loba nje ikhuluma kungekho official, but lokhu akukhulumayo ukhuluma iposition yezano PF ngoba ngakhangela ihistory yakhe ngumuntu vele ovele esebenza kanye loMnangagwa njalo edlelana ndawonye loMnangagwa. Ukusukhanyela futhi njalo ukuthi ngamalanga amabili adlilileyo wakwakhuluma ngendaba ye-corruption esithi i-corruption into e-right for iZimbabwe. So konke akukhulumayela konke akwenzayo vele ukhuluma i-position kahulumende owezanu-P F loba kungekho official.
Kodwa ibandla lezanu-P F lalo limchotozile uMkhupe lithi liyawasola amazwi akhe njalo ubengakhulumeli lona.
Ye, kaba ngeke bakwanisa ukukuvuma ngoba bona baphakathi kokumamatheka ukuthi bathabise uZulu njalo bazitshengise kwamanye amazwi angaphetsheya ukuthi bona ngabantu abamqotho njalo ngabantu abalungileyo. So bayakwala bangeke bakuvuma njalo bayakwenza lokhu konke abakukwanisayo ukuthi bazihambise khatshana le ndaba le kanye layo uMkhupe. Kodwa iqiniso so nje sesibuya ku-ground nje lelo yile iqiniso ngoba amasotsha lawa akhulunywayo ngumkhupi kazange ancedise ukukhipha umgabe ukuthi nje banikeze umbusazi welizwe leli komunye umuntu, nje bakhipha umgabe ukuthi bona bazilungiselele indawo yokuhlala njalo indawo yokudla njengoba sebeqalisile nje ukulutha kanye nokudla inotho yeZimbabwe.
Sike zabona umholi wezinduna uBabu Charumbira etonselwa emthethwandaba phezu kwamazwi ayewethulile esithi izinduna zizasekela ibandla lezanu kukhetho oluzayo. Singabona yini mhlawumbe bekhona abathatha amanyathelo ngamazwi kaMkhupe la?
Ye, bakhona sibili abawathatha amanyathelo ngoba into lezi abazikhulumayo ayiso ndaba zabo, abaphonga ukubhuka emizini yabo bephuphile nje bebe sebephonga ukuzikhuluma, yisinqumo nje esebandla ababe besikhuluma kanye layenalo umkhokheli wazinduna lokhu ayekutho ukuthi izinduna zonke ziza campaignela iZANU PF kwakuyisinqumo seZANU PF njalo nakathesi lokhu kuyisinqumo nje kungasenani ukuthi wahanjiswa phambili komthethandaba umthethandaba sesithi hayi akumelanga kwenzakale ngendlela yenale kodwa iqiniso elikhona sesibuya nje phansi ebantwini emgaweni lapho esihlala khona emakhaya lasemalokishini iqiniso yilo lenalelo sibili elokuthi amasotsha nawo azimisele sibili ukuthi ayenze lokho okukhulunyiwe ngumkhuphi.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo kaZulu. Ikolishi leJoshua Nkomo Polytechnic selazise abafundi abalizikwelete ukuthi ngabayikuvunyelwa ukubhala imihloliso yokugqiba izifundo zabo nxa bengabhadalanga. Kubika intatheli zindaba yethu uAlbert Ncube.
Incwadi ebhalelwa abafundi ofisi yezemali kuleli kolishi abafundela ububalisi abakhangelele ukugqiba izifundo zabo ngenyanga ezayo batshele ukuthi balakho ukuphenduka bezoqedisa ngomnyaka ozayo nxa bethe behluleka ukubhadala izikwelede. Kulabafundi abedlula amakhulu ayisikhombisa kwi-Intake 46 njalo iningi labo libika lile zikwelede ezinye ezedlula inkulungwane zamadola. Omunye wabafundi ongathandanga ukwazakala uthi liyadanisa inyathelo elithethwe yikolishi ngemva kokuba sebefunde okweminyaka emine.
Okwathi angisakwanisi nokuthi ngilungiselele ama-exams ngoba bathi angisoze ngikwanise ukubhala uma engabhadalanga ngesikweletu. Aluba ngabe amaloni atholakala yabe kuyaba lula nje ukuthi iloni into okuthiwa iloni ayitholakali. Sisuka ezimulini ezijiyeneyo mina abazali bami bastrikela nzima nje lami ngiyastrikela nje malapha college anginamali.
Umnumzana Jabulani Ndlovu lilunga lebandla le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa engunobhalo obona ngokuphathelane labafundi kubatsha njalo efundelwa ukuba ligqwetha egolitshini le-Midland State University. UNdlovu uthi akukho emthethweni okwenziwa yileli kolitshi.
Kule case kamabutho versus Women University iyunivesithi yayiyalela ama-students ukuthi ebhala ama-exams ngoba ababhadalanga full fees. I-court yathi khona akumake sense ukuthi khona i-university zadivumela ama-students ukuthi e-attend ama-lectures njalo bethathe le coursework then at the end iba iyalela ukuthi bebhala ama-exam. I-court yathi khona hayi ngokunjalo akuvunyelwa. It's so unreasonable.
UNdlovu uthi lobanje ugatsha lwezemfundo lule mali zokwebolekisa abafundi kule migoqo evimba abafundi ukuthi bafinyelele lezi mali.
Akukho friendly ngoba the very same students ababa affected yilaba abavela kuma backgrounds ukuthi kona akula muntu omdala noma akula any collateral abangayisebenzisa ukuze bethole iloan. So at the end of the day kugcina kubenefita bonabo abavele bele mali yokubhada ama school fees. Isolution izabiswa nguChamisa. Isolution thina sikwazi ukuthi uChamisa uzayibisa ukuthi kuzama lama students grant.
Abafundi abafundela ubalisi ekwalitini leJoshua Mkabuko Nkomo babhadala inkulungwane ezimbili lengxenye zamadola $2,500 okumele bayihlawule eminyakeni emihlanu besekwalitini. Bathi imali abayihola lapho belolongwa beku-teaching practice engamadola likhulu lamajuma amahlanu $150 ngenyanga inluthwani kakhulu okudala ukuthi behluleke ukubhadalela imali yezifundo zekolitshini. Inkokheli yenhlanganiso yabafundi baleli kolitshi ithi phakathi koxoxisana lenkokheli zaleli kolitshi ukuze abafundi bengaphazamiseki ezifundweni zabo. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Ikomishini ebona ngokuqhotsha kokhetho isixwayise amabandla ezombusazwe ukuthi angaze ephula imithetho yamadolobho ngokuloba imbiko yokukhankasela ukhetho ingqe ngaphi lalapho okungavunyelwa khona. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
IZimbabwe iphakathi kwamalungiselelo okhetho njalo amabandla ehlukeneyo asephetha ukhetho lwabazabamela kukhetho olwamaprimary. Ibandla elibusayo lamanye aseqalile ukuhamba ephanyeka amagwaliba akhuthaza uZulu ukuba abavotele kanye lokubhala imibiko ehlukeneyo. obona ngezokhetho kobulawayo unkosikazi Sithembiso Khuphe uthi lokhe befundisana lamabandla ngokuphanyeka imibono yabo endaweni ezehlukeneyo.
Thina njengezeki okokubhala imiduli akukho kithi. Tinesi kwenzayo ngama multipartisan committees siyabafundisa ukuthi kule mithetho elandelwayo nxa sokusenziwa ama elections. Nxa sebebhala imiduli sebebanjwa ngucouncil. Ucouncil lama bylaws and ama bylaws angkhona mele alandelwe. Thina nxa sesenza multipartisan siyanxusa icouncil ukuthi izochazisela ama political parties okumele bakwenze lokungamelanga bakwenze.
Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi bona bacabanga ukusebenzisa ukudweba lokuphanyeka imibono endaweni ezithile ngoba bengatholi ithuba emisakazweni kumabona kude kumaphephandaba lebulenjini.
Indaba yegraffiti singathi ukukhonona ukujengisela ukukhonona okwenza ngamaparties ikakhulu angatholiyo iaccess to ama state resources njengalokho la izani PF la MDC njalo abatholi iaccess to media eneleyo so bagcina besenza into ye graffiti ngoba badinga ukuzibonakalisa iyo yodwa indlela elula njalo ejipileyo ukuthi bezibonakalise. So ngathi nje yi protest eyenziwa ngamanye ama political parties ngoba bengenelisi ukuthola i publicity eneleyo abamele beyithole ngesikhathi sokhetho.
I council yakobulawayo isichaze ukuba ngesikhathi sokhetho kuqhakathekile ukuba amabandla ezombusazwe alandele imithetho yekhansili ngokungapendi kanye lokunamathelisa imibiko yabo lapho abangavunyelwa khona. Ngemva kwamaviki amabili ukhetho selwedlule amabandla ayabe ephanyeke imibiko endaweni ezehlukeneyo akhuthazwa ukuba ayethule achiye lezo ndawo zihlanzekile. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Zinengi indlela ezisetshenziswa ngamabandla ombusazwe ukufinyelela abantu ecela ukuthi bawavotele. Indlela lezi zigoqela ukuthumela imbiko enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-internet ezithi iFacebook, iTwitter kanye leWhatsApp. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi ziyasebenza na lezi ndlela. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele lunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule lezinye izizalwane zeZimbabwe.
KuZanu PF sesilendlela zonke zokukhankasa. Ngitshela kuStudio 7 khonapha semsakazweni siyakhankasa. Nakuma WhatsApp siyakhankasa lakungaphi yonke indawo lapho esithole khona ithuba lokukhankasa. Lekufinyelela ekukhulumisaneni labantu emhlanganweni siyakhankasa. Langaphi konke lapho esithole khona ithuba siyakhankasa. Ebulenjini siyakhankasa. Njalo siyadefenda iparty kiyo yonke ifora esesayithola ifanele ukuthi sidefende iparty kiyo.
Kodwa ke elibona ngazani yikho kusebenza kakhulu yikuphi?
Kusemsakazweni khonapha Gibbs. Kokusebenza kakhulu njalo kusebulenjini, okusebenza kakhulu kusemaphepheni, emaphephandabeni, okusebenza kakhulu ngathi konke lokukhulumisana labantu. Uvakatshela abantu lendaweni zabo ezinzini yabo. Idodi dodi ikhuluma ngayo nale sikhulumisana labantu sixoxisana labo.
Ye, kodwa likumesha njani ukuthi lokhu kuyasebenza lokhu akusebenza?
Sikubonayo ukuthi kuyasebenza. Sithi ngathi sikwenzile, sikusebenzile kolokhu. Sizobantu sikhuluma ngakho sikuzwile, sikuzwile laphana. Ezilethi kuzwile emsakazweni yabazizwile emsakazweni ema-TV television ngapha la kuma radio leko kuqakathekile khona imibiko okuhamba khona uzothi kanti sizwile izolo sizwile endaweni enje kade kulo mkhosi ongaka uba kumele be-address endaweni enje uthe what
ye siyakuzwa kakhulu baba Believe Gawule sicela ubambe khonapho sesilobaba ke uBhekilizwe Bernard Ndlovu le ingcwethi kwezombusazwe ukhona ngale ke kwele South Africa.
Imzolihle ngiyazi ukuthi abantu abaningi abasezi bavumelana lami but nengikwazi ukuthi kubamba uzulu kakhulu ukuthi ukhulunywe nabo uxoxisane nabo ngoba uma ubheka manje kukhona amarali kukhona ezabo Facebook lezo social media then kulale nje lethwe umnumzana uNkosana Moyo othi yena hayi mina ngisho ze ngenze konke lokho okuningi engifuna ukukwenza kakhulu ukuthi ngiye ebantwini ngiyekhuluma labo. yebo i-environment yeZimbabwe yona ilabantu abayexcitable ongakubeka njalo ngesilungu abathathekayo ukuthi bengabona kungungoma umlilo laphana bayagijima bafuna ukuya khona yiyo i-mindset yomuntu weZimbabwe but angiboni yani ma ungabuya nento entsha enjalo eyisimanga bayakhona ukukulalela okwamanje siku-situation yokugula ngakubiza nje ukugula ukuthi kunomuntu uyasibizeleta treatment ye corona uyasibizeleta ye corona so ungathi noma ukhangela ukuthi amarally yiwa ayenza ukuthi abantu bawina ama elections angiboni ukuthi ikho lokho ngoba singakhangela ngo 2013 isimanga esasenziwa ngumoyi uMagentangirayo kwakuvala mphimu kube bombu gepha endaweni yonke lapha abekhona kwakuya-ke impumela yokhetho kwaphuma zero akasatholanga bamudla baze bamthakela ngemajority elokhuyana kwiparliament
ye siyakuza kakhulu-ke ndlovini sicela ubambe khonapho-ke ungayikatshana sesilo mlaleli lapha-ke ecingweni othi size ukuthi silobani ye ngikhuluma lobani
ngubaba umziki eBotswana
ye baba mziki akutsho ukuthi wena nxa ulalela abantu abagangazayo wena bakuthola ngapho kwangkhona
mina isikhathi esiningi banithela kufacebook kumbe abanye singaba sikhonekthe nakuwhatsapp
kuyasebenza yini khonokho
kuyasebenza khona kodwa umlayezo lwakhona kawufiki kuhle ngoba imlayezo ehamba ngama-social media iloku xubaxubana kwesikhathi igcina ingafikanga kwesikhathi kube vele kuyasebenza yikhona ngoba umlayezo uyahamba kodwa kawufiki
wena ufisa ukuthi bakubambe njani wena ngokwakho sibili
into engiyibona ingcono kakhulu kimi kuba yiwhatsapp enihambe nzenze ngithumezelezo lakhona ngapho ngoba iwhatsapp ngiyakwazi is almost direct ngoba iFacebook uzafaka lamdla ipost yakho nze post after 3 days
aha
so kuyi-history ye-news leyo
ngizakuthiwa sesilo baba-ke ecingweni ubaba uDube
mede kwakuwhatsapp lokhu kukhanto nakwaba mina nyanga wabake ngibe ngithumelele lama ma-message akhona kodwa nami ngibona ukuthi hhayi beyizinto lezi kudalwa ngathi la
ye kunjani mfowethu
iyaphila bakudube kunjani
ye ngikhuluma lobani
ngikhuluma lo Jason Maphosa
nxa sokubuya-ke ama-message wona lawo owatholayo wena uyaphendula kumbe awuphenduli nxa begankasa
kona kufacebook ya ngiyaphendula but hayi kuwhatsapp hayi kuwhatsapp angiphenduli
ubona zani kuyasebenza khona ukusetshenziswa kwabo WhatsApp Facebook oTwitter into ezinjalo
cha akusebenzi lokuyani ngoba isikhathi esiningi babonisa ama-witness abo phayani ukuthi yesi sokwenzani sokwenzani then ngiyithathe imimessage yena ngiyi-edite ngiyi-forward yabona ihambe sithumele into e-wrong information engeyona abantu abakhampena phayana bayaziqeda bona
so wena ubacebisa ukuthi bakhampene njani
abazame ukungena ebantwini bahlukane nathi enkundleni zokuxhumana ngoba siyabaphazamisa kakhulu uma bengenza kanjalo ngi-edite hambise information e-wrong ingene lapho abangena khona edite ithi ngidlulise information e-wrong
kulula ukwenza khonokho
baphume nje hhayi kulula kulula dube
yebo
i-information uya-edite yeze uyadlulisa ngikhohlwe ngipheste ngenzele
abalaleli be-Studio 7 bexoxa loGibbs Dube kuhlelo alethulela lona enkundleni ye-Facebook uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni.
Awu mahlabe zulu sizwe sinyama sikamthwakazi sizani bona kumhlola Na
Icha helidala umajaha wodwa Ndlovu Jays Marabini egqiba uhlelo lwethu lwezindaba zekuseni esithi yena yamitha kanjani. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Kulequla lemelika elisezimbabwe elilande ukuzehlola amalungiselelo okhetho. Umkhokheli welinye lamacele MDCT umnumzana Nelson Chamisa usola abasekeli bebandla lakhe ngokuthuka unkosazana Thokozani Khubhebe sithi ulikhikhitha. Kwanele Mthwakazi litshone kuhle likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-half past seven. Olivalelisayo ngontungamilinkomo litshone kuhle.